ngithathe leli thuba lokubonga uChris kanye loSandra ngokusinika izindaba ngolimi lwesiNgisi. Siyalamukela kuStudio 7 ngolesihlanu mhla ka-27 Nhlolanja 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Sisakaza siseWashington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu uPraxitus Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje.
Ngibona ngani mina esivele sikwazi thina ukuthi umuntu nxa ekhula uyengezelele ukuhlakanipha lokukhalipha. Yikho bekukhangelela ukuthi umuntu njengoPresident Mugabe ngabe usesesikhundleni lesana sokuthi usekhangela abafana abagijimayo bekhokhela ilizwe ebacwayisa.
Umongameli Robert Mugabe usefikile eVictoria Falls. Namhlanje ntambama elanda umkhosi wakusasa ukuthakazelela ilanga lakhe lokuzalwa.
Aqwaliswa ngasayiniswa iwant and caution statement ukuthi kufanele ngiye ecourt. Basebesithi bona bafuna ukungivalela esitokisini iloya lami lathi hhayi ukungivalela esitokisini yena evele ezibuyele akuncedi.
Amapolisa namhlanje ayalele inhlanganiso elwela ilungelo likazulu eZimrights imvumo yokwenza umhlangano edolobheni leChitungwiza esebenzisa umthetho weposa. Njalo kuliviki kuhlelo lwethu Woza Friday silethulela ingxoxo intathele zindaba yethu yeStudio 7 uJoseph Njanje ayenze Lombo Mahawks yena umculi aphinde njalo abe ngumlingisi emdlalweni kamabonakude. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo.
Ngibona ngani mina esivele sikwazi thina ukuthi umuntu nxa ekhu.
Umongameli Robert Mugabe usefikile eVictoria Falls namhlanje ntambama elanda umkhosi wakusasa ukuthakazelela ilanga lokuzalwa kwakhe. Umugabe ufikise eminyaka yamashumi ayisishiyagalolunye lanye 91 ngeviki edluleyo. Bekuphithizela eFolosi lamhlanje abasekeli bezanupf belungiselela lumkhosi. Iziphathamandla zezanupf zithi kuzasetshenziswa imali edlula isigidi kulumkhosi njalo zithe zibulele inkomo ezedlula amashumi amahlanu, indlovu, inyathi kanye lempala. Umgabe uthakazelela ukuzalwa kwakhe abanye besithi useluphele ngalokho sokumele achiye umbuso. Abanye njalo ngabathi umkakhe unkosikazi Grace nguye okhanyaselawula kuhulumende lakuZANU-PF. Kodwa ekhuluma lomsakazo we-ZBC izolo umgabe kulandule lokhu wathi intambo lokhu eziphethe xaka. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo we-Studio 7 uxhume ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Nkululeko Sibanda.
Ngibona ngani mina esivele sikwazi thina ukuthi umuntu nxa ekhula uyengezelele ukuhlakanipha lokukhalipha. Yikho bekukhangelela ukuthi umuntu njengoPresident Mugabe ngabe usesesikhundleni lesana sokuthi usekhangela abafana abagijibayo bekhokhela ilizwe ebacwayisa ebanceda ngamachinga okuthi kathi izinto zingabe zisenziwa njani. Kodwa ukuthi umuntu osele minyaka efika i-91 abelokhu evethiwa uvukela emsebenzini ejogweni, mbone ngani mina kulihlazo esintwini. Njalo kwenza ukuthi kube zima ukuthi sazi ukuthi umsebenzi wakhe mpelampela usenziwa nguye yini. Amathuba okuthi umsebenzi kaPresident Mugabe lokhu usenziwa umgabe mancane kakhulu. Kukhanya ngani vele umsebenzi wakhe senziwa abanye abantu abasemaceleni kwakhe abafana nonkosikazi wakhe u-First Lady Grace Mugabe. Kukhanya ngani usephatha eminye imisebenzi efanele yenziwe nguPresident njalo sithatha lezinye izinqumo ebezifanele zithathwe nguPresident. Khonokho kutshengisa ukuthi hayi vele sokuyinto embi ukuthi uPresident Mugabe abelokhu efuqelwa phambili.
Bakhona abathi unkosikazi Grace Mugabe ukhanya selungiselelwa ukuthi athathe intambo zombuso nxa uMugabe esechiya. Ubona kunjalo yini?
Inkinga enkulu kakhulu kwele Zimbabwe njalo nxa sikhangela isikhundla umama uGrace Mgabe ngabe kuso ngeyokuthi ngakwazakala ukuthi embeni yena ulabangani abanjani njalo kulabantu abangakanani kuzani PF abamhloniphayo lasebuthweni mbone ngane mina lapha khona manje usazama ukuthi abe ezifakafaka ezingena ngenisa nje njengomasikizolo ukuthi mhlawumbe angathola impande kodwa akakagxili kahle njalo ngibone ngani isibanga kuso sizima kakhulu njalo singaba lengozi enkulu kakhulu la kuyikuthi uPresident Mgabe engathi isikhundla ezinyangeni ezilithwala ezilandelayo kumbe eminyakeni ozayo mbone ngani nxa kuyikuthi uMrs Mgabe engazama ukuthi azifakafake kuza kuba zima kakhulu njalo isikhundla sakhe sikabe segcekeni lamandla akhe lolowazi lwakhe lokhu luyinto esingayiqedisisi kahle ngibone ngani esingakuthi ngokwenkosikazi uGrace Mgabe ukuthi isikhundla sakhe sisebuthakathaka kakhulu.
Lo ke mnumzana Nkululeko Sibanda ingcwethi ecubungula ezombusazwe. Amapolisa lamhlanje yalele inhlanganiso yelwela ilungelo likaZulu eZim Rights imvumo yokwenza umhlangano edolobheni leshitungwiza isebenzisa umthetho weposa. Kuthi ke kobulawayo amapolisa ethi seyisiphathamandla sebandla le-MDCT Renewal umnumzana Rejimoyo icala lokuqoqa umhlangano ozakwenziwa kusasa emzini wemakhokhoba esithi kawukho emthethweni. Umkhokeli weZim Rights umnumzana uK Machisa utshele iStudio 7 ukubana amapolisa ahlomileyo ngembhobho abangenele emhlanganeni wabo bawuchitha besithi kawukho emthethweni lanxa bebelencwadi evela kubo amapolisa ebavumelayo. UMachisa uthi sebeza kweza lolu daba emthethondaba we-Constitutional Court othetha indaba eziphathelane lesisekelo esitsha sombuso ukuze lo mthetho ungavimbi uZulu ukuthi enze imihlangano ekhululekile. Umoyo ubikwa ezamiswa phambi komthethondaba ngeviki ezayo. Njalo utshele iStudio 7 ukuthi umhlangano wabo kusasa wokumanyanisa ibandla le-renewal le celele MDC elikhokhelwa umnumzana Washman Ncube uzaqhubekela phambili.
Aqwaliswa ngasayiniswa iwant and caution statement ukuthi kufanele ngiye ecourt basebesithi bona bafuna ukungivalela esitokisini iloya lami lathi hayi ukumvalela esitokisini yena evele ezibuyele akuncedi kodwa-ke phakathi kwakho konke kukhanye ukuthi kakulacala ngoba amapholisa abesithi mina ngibalandisele ukuthi ngona njani. Yikho-ke mina ngathi kangonanga lutho mina ngisizalwane sezimbabwe esilandela umthetho esifuna ukukhithizana uP F embusweni engibona engani ngiphongukucindezelwa ngenxa yokuthi kulabantu abafuna ukusebenzisa amapholisa njengengxenye kumbeni i-UT ezane.
Manje pho umhlangano owakusasa uyaqhubekela phambili na?
Umhlangano wakusasa uyaqhubekela phambili. Ngikhuluma nje lamuhla kube le-roadshow ekhave ingxenye yakobulawayo lawamasabhabha kuhlanganisa labonkulumane labonketha. Kusasa kuzaba leyinye roadshow emini enkulu njalo ezagoqela izindawo ezinjengabo Mtumbane, Luveve, Country Park, Emakhandeni, Mpophoma. Silungiselela lowo mhlangano siyanxusa njalo ngizathatha leli thuba ukuthi nguse abantu ukuthi umhlangano ukhona konke sesikwenzile konke okufunwa ngamapholisa sesikwenzile njalo lokho abakwenze kimi hhashi bebezama nje kungethusela ngoba kukhanye ngani izanu P F siyethukile wonke umuntu nje uyethukile yikho-ke abantu sikhangelele ukuthi babuye emhlanganweni siqhubekele phambili sibambanise amabandla amabili.
Umnumzana Rejimoyo isiphathamandla sebandla le-MDC Renewal Team ubayixoka lapho kwe-icingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave laku-shortwave 4930-12080 laku-15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com. www.voaindebele.com. Kungqoqo yokunanza ilanga lakhe lokuzalwa ayenza minyaka yonke lomsakazo owe-ZBC, umongameli Robert Mugabe uthena abalimi abensundu abaningi abaphiwa amapulazi phansi kohlelo lokwaba kutsha umhlabathi kabalimi ngokugcweleyo. Sikhuluma nje uNtungameli Nkomo we-Studio 7 uphinde waxhuma ingcweti kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya ngalolu daba.
Yikho thina sasivele sithi khona i-tenure scheme eyenziwa nguMugabe ngo-2000 yayinto nje yokuzwisa ubuhlungu ama-commercial farmers, ngoba i-system ayivele ikhona yayivele i-differentiate ukuthi le i-small scale commercial farmer, le i-large scale commercial farmer. So bona ngenxa yobuhwaba babo yikho bagcina sebethatha konke bejikela nje umuntu wonke. So kutshengisela-ke kathesi ukuthi indlela abayenza ngayo i-reform yakhona yayinje iqondane lobuhwaba nobugebenga.
Ubona ekhona yini amanyathelo angathathwa nguhulumende njengoba uMugabe sekuvuma ukuba na hayi umhlabathi kawusetshenziswa ngemfanelo?
Okwakathesi ufanele vele uhulumende wethu akhangelisise isisekelo sombuso, ngoba isisekelo sombuso yiso esithathela uZulu imvumo yokuthi abe le phepha isidithi yensimo. Awusaqondanga ukuthi bakhulume ngakho nje kabalungisa umthetho wakhona, ukwenzela ukuthi umuntu ngamunye ngamunye owathatha iplazi bahlale laye phansi bamnike avele okuyikho wakhe. Abangafuniyo ukuthi kubuyele emapulazini nawo, insimu zakhona seziqunywa zitshawa isaiveni, kwenzela ukuthi umuntu oyabe funa ukuthi abe elima anikwe ama-title deeds kwendlela ezithize ezimbalwa ezingenza ukuthi i-land reform yakhona leyo ilungisiswe. Kodwa iqala ngokunanza ukurecognize ama-title deeds ama-property rights.
Lo-ke umnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezombusazwe. Lingakhohlwa-ke uhlelo lwe-Studio 7 Live Talk ngo-half past 8 kusiya ngo-9 ntambama kumagagasi awe 909 AM, lawe shortwave 12080, laku 15775 kilohertz. Ku-Studio 7 Live Talk lamhlanje sikhangela idili lokuthakazelela ufikisa kukamongameli Robert Mugabe iminyaka engama-94 lanye 91 elenzelwa efolosi kusasa. Singakangeni esigabeni sethu esilandelayo, wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amasotsha esikedish athi asekhulule idolobho le-Tal Hamis esabelweni se-Hasaka esingenyakatho kwele-Syria, ekade kuyindawo ebiphansi kombuso wabahlamuki besimuslim abedlulisa amalawulo abe-ISIS. Kuthi-ke njalo amapholisa akwele-Mexico athi aseze abamba isigelekeqe esiphila ngokuthengisa okudakayo uSevanto Latuta Gomez. UGomez ubanjwe lamhlanje esabelweni seMichoacan ngumkhokheli weqembu elaziwa ngale imisebenzi elibizwa ngokuthi Knights Templar, njalo ngomunye wabaleli qembu asabe bebotshiwe enyangeni ezimbalwa ezedluleyo. Sizigqiba-ke lapha iindaba zethu ezivela kwamanye amazwe. Okwamanje ake sizwe umbiko owethulwe nguhulumende weMelika.
A core principle of United States foreign policy is the promotion of freedom of expression. After consultations with multiple stakeholders, the Departments of Treasury and Commerce have lifted the restriction on the export of some personal telecommunications devices to Sudan, such as smartphones and computers, to help give the Sudanese greater access to communication tools and better communicate amongst themselves and the world. These changes also support our aim to help Sudanese citizens integrate in the global digital community. The recent decision of the Sudanese government to stifle the press by seizing the full print run of 15 different newspapers made it clear that the Sudanese people need more freedom to access information. This seizure further highlights the importance of this licensing change because it facilitates the ability of the Sudanese to communicate with each other and with the outside world, which is an increasingly necessary step to alleviating poverty. Before this change, U.S. companies that wanted to export these goods, software, or services to Sudan had to seek a specific license from an office. A core principle of United States foreign policy is the promotion of freedom of expression. After consultations with multiple stakeholders, the Departments of Treasury and Commerce have lifted the restriction on the export of some personal telecommunications devices to Sudan.
Elimele galiqhathekisa kakhulu ukuthi umuntu akhulume ekhululekile ikakhulu nqa ilizwe leli lidlelana lamanye amazwe. Ngakho ke sikhulume lengcwadi ezibona ngezokukhulumisana ezithi kufanele ukuthi ilizwe leli livumele ukuthengisela eSudan omakhale kukhwini abanjengama smartphones lama computers. Lokhu kuzakwenza ukuthi abantu beSudan benelise ukukhulumisana labanye phakathi laphandle kwelizwe ngabahlangana lakho empilweni. Okusanda kwenziwa nguhulumende weSudan othethe ngodlame imitshina yamaphephandaba alitshumi lanhlanu wenza kuqakatheke ukuvumela amakampani eMelika ukuthi athengisele eleSudan omakhalekhukhwini laba lama-computers. Ubudlelwane obutsha lobu buza kwenza ukuthi amakampani afuna ukuthengisela omakhalekhukhwini lama-computers kweleSudan bangaceli imvumo yokwenza lokhu kunhlangothi zikahulumente ezithi i-Treasury Department kanye ne-Department of Commerce. Elemelika lizimisele ukudlelana leSudan kwezokulima, ezokudla nokunye okuchiyeneyo.
This new general license will promote greater communication among our people and the global community. These changes will give Sudanese students, entrepreneurs, business people, journalists, civic leaders, and others better access to the telecommunications tools they need to study, create, and grow, and serve their communities.
Sesisebenzelane leSudan okwesikhathi eside kwezemfundo, ezenotho, ezamasiko lokunye. Wonke lokhu esikwenzayo kukhangelelwe ukunceda izifundi, osomabhizimusi, intatheli zindaba, abenhlanganiso ezizimele zodwa ukubavulela amathuba amahle ngokusebenzisa omakhalekhukhwini lama-computers ukwenzela ukuthi baguqule impilo yabo.
Lo ngumbiko eliwethulelwe nguhulumende weMelika. Isimo kwezomnotho, indaba zokungezisisani kwezemacansini kanye lokungakhulumisani kwezithandani labashadileyo kuhle ngezinye zenkinga esezibangela ukuqansa kwenani lokuhlukuluzana lokubulalana phakathi kwabesilisa labesifazane, ikakhulu abesifazane. Abanye babo begcina belahlekelwa ngumphefumulo. Intatheli zindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba.
Liqembu lamantombazane athatha izifundo zokuhlabela lokuchaya iziginci esikolo somculo eseCollege of Music eseHarare belibasuzulu obekuthene eBook Cafe kweminye imibuthano eqoqwe ngabaqhuba imikhankaso yokuqeda ukuhlukuluzwa kwabesifazane labesilisa owe 1 billion rising revolution lapho amazwe omhlaba ephatheke kunhlelo ezijiyeneyo ngalolu suku lwamhla ka 14 Nhlolanja. Umkhankaso lo owe 1 billion rising revolution wenziwe phansi kwesihloko esithi Drum, Dance, Rise, kusetshenziswa indlela ezehlukeneyo ukuthola isiZulu imibiko engaphathisa ukubona ububi bokuhlukuluzana lokungenziwa ngumuntu nxa ethe wacatshulwa ngaphandle kokusebenzisa induku lomqwayi. Unkosikazi Sekayichibowa wasemzini weChitungwiza uthi inkinga enkulu eyabangela ukuchitheka komtshado wakhe ludaba lwemali, ngoba owangakwakhe obe ngumpondo kayintshintshwa engumuntu owayelomkhuba ukuthi nguye oyefuna ukwenza yonke into kusukela ekuthengeni isawudo kuyefika lasesitshebeni.
Ngihlukana nomyeni wami wokuqala sibanga isichebo. Pho nxa usuza buya lesichebo ngo-10 ebusuku kuhle lokho. Ikuhlukuluza omunye wakho. Yiko okuvame kakhulu lapha emzini.
Unkosazana Thobeka Chinyerere ngomunye wabaphatheke kule mikhankaso ngemidlalo yedrama ukubonisa ububi bokuhlukuluzana phakathi kwabesilisa labesifazane.
Bayadakwa kakhulu, that's why bayashaya, because siyabona ukuthi most madoda bayashaya ukudlula abafazi, because bayadakwa, bayaphuza izinto lezi laba amazedi namababronko, that's why bayenza izinto zinjalo.
Lo daba lokuswela imali ngendaba yokuswela imisebenzi, amankampani evalwa, unkosizana Chinyerere uthi ngokunye osekusenza kube lokuxabana lapha ekhaya ngoba umangoyesela leziko.
Abaningi abahambi emsebenzini and uyazi khona endlini bathi sifuna imali yesinkwa, sifuna imali yetea, and manje maybe bafila as if thina bafazi sithi siya inferior, asinamali. It's good kuthi abantu bahambe esikolweni, it's good kuthi abantu bazwisisane endlini kuthi lo akanayo imali, lo unayo, so manje we can balance.
Lumbono wesimo esibi kwezemali, amankampani evalwa, abantu bephelelwa imisebenzi, umnumzana Jeff Moyo wasemzini weWesley uthi yiyo inkinga enkulu ebangela ukuhlukuluzana kwabantu abanye bephetha sebelahlekelwe impilo. Umoyo uthi umsebenzi wezandla yikuba zadalelwa ukusebenzela imuli, hathi ukulwa njengalokho osekubonakala kulezinsuku.
Omama lobobaba ma behlangana lenkinga, ngithi kubo kumele bakhulumilane, bengasebenzisi izandla, bengachayani. Ma bengakwanisi ukukhulumisana, badinge iphela i-counseling ukuthi balungisane izinto zihambe kahle kahle. I-solution iyatholakala ma abantu bekhulumisana.
I-Studio 7 ikhulumisane njalo loZulu ophatheke emkhosini munye ngesikhathi ususenzelwa e-Book Cafe. Uqale isithunguza ekuseni kwangkhona okubalisa umqondisi womanyano wenhlanganiso esebenzelana labontanga we-Young Voices Network, umnumzana Tayiwona Tsanangurai. Ungomunye wabobaba uTsanangurai okhankasela ukulondolozwa kwamalungelo abesifazane ngenxa yezihlakalo azibona ekhula phakathi kukayise lonina angazikhwabithiyo.
Growing up, I've always seen that the relationship between my father and mother, that's just how unequal the relationship was.
Ukhula kwami konke ngakunanzelela ukuba bokungela budlelwano obuhle phakathi kukamama lobaba. Ngakubona njalo ukuba umama nguye owayesebenza kanzima, njalo nginguye enguye lamhlanje ngenxa yakhe. Njalo sengakunanzelela ukuba siphila emphakathini ongalinganisi amathuba phakathi kwabesilisa labesifazana.
Imbiko ngethi phakathi kwabesifazane abathathu oyedwa wabo eke wahlangana lodubo lokuhlukuluzwa ngendlela ezehlukeneyo. Kungakho waqalwa ngomnyaka 2013 lumkhankaso we-1 billion Rising Revolution ukubonisa uZulu phezu kobubi bokuhlukuluzana kakhulukazi abesifazane labesilisa. Ugqitshwe ngendlela yokulibazisa uZulu ebalisa imiculo, imbongi kanye lemidlalo yokulingisa eyedrama elemfundiso ekhuza uZulu phezu kobubi bokuhlukuluzana phakathi kwabesilisa labesifazane. Imele Studio 7, ngise Harare, ngingu Mavis Gama.
Loke kube kuludaba olokuthakazelela i-1 billion march yabesifazane okungumkhosi owenziwe kumaviki amabili edluleyo ophathelane le-gender based violence.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, umsebenzi ubhokile. Was a Friday, my sweetie. Was a Friday, ilamba lingomile wena.
Ngempela was a Friday. Kuliviki kuhlelo lwethu ole was a Friday. Silethulela ingxoxo intatheli zindaba yeStudio 7 uJoseph Njanji ayenze lombo Mahawks, yenake ongumculi ophinde njalo abe ngumlingisi wemidlalo kamabonakude.
Afrika mahle liyazazi liyazazi na chaga somuhle
Igama elithi Mboma Hawks lisematheni kaZulu olandela ezemidlalo yokuzilibazisa edolobheni lakoBulawayo kulezi nsuku, njengoba engomunye walabo abazama ukuphakamisa ezemidlalo kontuthu ziyathunqa. Lusisi oleminyaka engamashumi amabili lesikhombisa yokuzalwa utholakala kwezomculo ezokulingisa, aphinda njalo yabe ngomphathi wenhlelo ezehlukeneyo ezigoqela eziphuma kumabonakude kanye lezenzelwa endaweni ezithile.
Isango yami yokuqala called 1-2-2. 1-2-2, I needed something that was relevant to where I come from. So that's the reason why we called it 1-2-2. We wanted to sustain what the company at least when
Igama elithi Mboma Hawks lisuka egameni lakhe lokuzalwa elithi Mbonisi Mahonondo, njalo uqale ukwenza ezemidlalo ngesikhathi efunda imfundo yaphezulu yezikola ezigoqela eseminda high school kanye lase Evelyn High. Isintu sithi ikhula lamanono ayo yikho uthando lokwenza ezemidlalo luyale lokhu lukhona kumbo. Wathi ngesikhathi ehlala elizweni leSouth Africa wangena esikolo esifundisa abalingisi, wangezelela ulwazi lwakhe.
Ma-Afrika mahle, liyazazi na, twakazi somuhle, liyalazi.
Ekuphendukeni kwakhe kweleZimbabwe uqhubekele phambili esenza ophathelene nezemidlalo, njalo nyakenye wenelise ukucindezela ingoma ethiwa kwantuthu esebenza ndawonye lobukhosi Magabu, owaziwa ngebizo lomsebenzi elithiwa nguLove D. Bobabili uMbolo Love D babambisane lomculi uXmile bacindezela ingoma ethiwa Ngibambe.
It's a story about ijahala ntombi. Ubhuti uyancoma intombi uthi awuwedade wamuhle, kodwa usuthi athi hayi ungabuyilapha ozongoma, ongoma ngamanga, ongibhada ngeshukela, kodwa ungiqambela amanga usithi uyangithanda wena, ufuna ukungicela, ufuna ukudlala ngami.
Nango-ke uMboma Hawks ephuma enkundleni ngayo ingoma yakhe lo X-Mile ethi Ngibambe.
X-Mile. This is Mboma Hawks and humble love the deep for that, deep for drums.
Imeli Studio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
I'm liking your style, you're moving your body, you're dropping so low, you make me lose my mind, yeah. You move it so nice and you shake it the way, your hair on your shoulders, you rock it the way I like. You blow my mind. I wanna be yours, I want you to be mine, I'm taking you out and I'm taking you home. Oh, yeah. Oh, yeah. I wanna be yours, I want you to be mine, I'm taking you out and I'm taking you home. Oh,
lomnandi lapho esiphiwa ngintombazana lo uMako Makox ugcoba uhlelo lokukhangela ebezikhokhela umongameli Mgabe ufike eVictoria Falls lamhlanje ntambama elanda umkhosi wakusasa ukuthakazelela ilanga lakhe lokuzalwa. amapolisa namhlanje yalele inhlanganiso elela ilongelo likaZulu ezimrights imvumo yokwenza umhlangano edolobheni leshitungwiza esebenzisa umthetho weposa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah, kodwa lingakhohlwa lingayikhatshana ngoba uhlelo lwethu olwe Studio 7 Live Talk luyalandela khona manje.